Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga difuga njani zilugandaba. Kula mgele msakazweni wa Studio 7 ngomvulo mhlazi u 24 Ncwabakazi 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqansa.
Okokuqala engikunanzelelayo kusala abantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona.
Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikhala, Jacob Ngarivume lo Hopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamuhla.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokweopposition yodwa.
Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla le-ZANU-PF.
So angazi ke mawuthi abantu abasivotelanga ukuthi ukhuluma ngani, ngoba ngaba sivotelwanga ngaba sikwazi ukuthola la ama-spaces la asekhona.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqonga. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gcikwane kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani labaligcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezinhlanu 5930 labulala abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 155. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wokuthelelana igcikwane leli unjani kobulawayo.
Okokuqala engikunanzelelayo kusala abantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona. Ngokunjalo impilo abayiphilayo leyane ukuthi abalandeli izimiso ezokuba nasivikele umkhuhlane. Kodwa engikunanzela kakhulu kungabantu laba abavela ngaphandle kwelizwe ikakhulu eSouth Africa leBotswana ababuya ngendlela ezingayisizo esingathi thina babuya ngedouble up. Bona abana abantu sibona ngathi babezingozi kakhulu ngoba babuya lapha bahlane labantu bengahlolwanga. Ngokwenza njalo bayathiya leli gcikwane bayasebeshiyele leli gcikwane babuyele futhi ngendlela ezingaqedakaliyo. So ngokubona kwami ngibona ngathi yikho okubangela ukuthi leli gcikwane libe lokhu liqansa lapho kobulawayo ngalezo zizathu. Njalo siyananzela labona abanye abantu ababuyayo kuzokuthola ama-grocery abuyayo ngendlela ezingaqodakaliyo evela ngaphandle kwelizwe. Le ndlela afika abanjwe ngayo sibona ngathi lawo asikhozela uhlupho lokuthi leli gcikwane liqhubeke limemetheka. Njengoba thina lapha kobulawayo kuyinto abantu esidulani langapha leBotswana lelizwe le-South Africa abantu abathaya khona ama-double up. Ngibona ngathi yikho ukusikhathaza ukwenza leli nani liqhubeke likhwela lisiya phezulu.
Ngokubona kwakho kungani inani labantu abatholakala bele gcikwane le-coronavirus lisiba phezulu kobulawayo?
Esikunanzela lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi umumo we-COVID-19 kumbe coronavirus ukhanya ungamhlanga ukuze kufike lesi sikhathi. Siyananzela ukuthi khathesi ekuqaliseni ngale bekusinanzelela ukuthi abantu abaningi kade begula bebanjwa belala umkhuhlane ngabantu kade bevela phandle kwelizwe kuboBotswana e-South Africa. Kodwa khathesi siyananzela ukuthi lakhonapha kobulawayo ihluphe sesiba lalo ukuthi sokusiba la ma-cases amaningi abonakali ngabantu abavela bangazange baphume ngaphandle. Ngezindlela thina sihlezi phakathi kumuzwa kobulawayo sokulokuthelelana okuthile. So leso sizathu kuyatshengisa ukuthi hatshi bo abantu kufanele sinanzelele ngoba gcikwane leli khaya liyamemetheka umumo wakhe sawumuhle.
Abantu bayalandela na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Well, eqinisweni abantu khathesi abakhona abangokuningi bazama ukulandela, kodwa silabanye abantu futhi ungananzelela abangalendeli abangathi bagqukela kubeli bona bayesaba umthetho besaba amapholisa ukuthi amapholisa bengambona ngabo bazathini. Ngoba abantu le ndlela bamiyana ngayo okunye njalo mbona kuyasihlukuluza kakhulu yikuyanga. lokuswela yikho kwenza sibe lohlupho. Idorobha lokubulawa kathi siyananzela ukubana siphakathi kohlupho olwamanzi. Ngokunjalo kuba lezi ndawo ezithatha isikhathi ezide zingelamanzi phose iviki yonke. So nxa amanzi sebuya ngebhawuza leyana enika abantu amanzi e-City Council, abantu bayaminyana khona phana bonke sebefuna amanzi, abasahloniphi lokhu kuthiwa yi-social distance. Siyakunanzela lokho. Lancama amasuku yagqoka kodwa kuba lokugudlana okuningi lokufuqana khona phana kuba yingozi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zakwaBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Abathathu abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela abathi umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli we-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarevume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela bazamiswa emthethwandaba lamuhla. Ungarivumelo Chingono sebehlezi okwenyanga eyodwa esitokisini belokhu besalelwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Usikhala yena uze wabanjwa ngamapholisa ngemva kwenyanga ewadenya. Kulokuphoselana aqatha phezu kokuba ngubani ongaba wathengisa emapholiseni usikhala ukuze agcine ebanjwa eHarare. Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi amalunga abo elokhu ebotshwa mahlayana ehlukuluzwa njalo ethunjwa ezindlini zawo ngabezomvikela besebenza ndawonye lamapholisa. Ummeli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-MDC Alliance uthi umenywe ngamapholisa akobulawayo kulandela ukubonakala kwakhe enikeza izisebenzi zevinkilini lako TM Hyper kobulawayo amalembu amabili alotsho ukuthi ibandla leZanu PF kumele lisuke embusweni kumbe Zanu PF must go ngesilungu. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi usetshele igqwetha lakhe ngalolu daba. Uthi njalo wesabela impilo yakhe kulandela athi ikuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabanye bakhe kanye labalwela ilungelo loluntu yikho esakaze lolu daba enkundleni yobulembu be-internet obeTwitter.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokweopposition yodwa, kakusese yi-civil society yodwa, sokungama-civil servants, sokuyizisebenzi zonke, sokungabafundisi bama-church atshiyeneyo, kakusela muntu okuthiwa khona nguye umuntu o-right. Wonke umuntu sokufuza ukuthi ehlukuluzwe ngaphandle kokuthi umuntu ethi sivumelana lobubi obenziwa yi-ZANU-PF. So ke mbona ngani ukuhlukuluzwa kulokhu kuqhubekela phambili, kodwa thina savela sazinikela, sangena kule struggle sikwazi ukuthi esasikudinga yikuyini. Sidinga ukuthi khona sibe lohulumende oyakwenza ukuthi izibhedlela zibe lemithi, izibhedlela zibe labodokotela, izibhedlela zibe labonensi, izisebenzi zasezibhedlela zihole, ama-civil servants ahole imali yakwenza ukuthi begcine abantu babo. Njalo sifuna umkhonomi wokuthi khona omunye lomunye angafuna ukudinga umsebenzi ewuthole. Asifuni ukuncindezelwa. Mbona ngani labo abalwayo ngezimpi zabo 1970 babesilwa against ukuncindezelwa okufana nalokho.
Usanda ukuthi udingwa ngamapholisa ngoba wabonakala uthwele amalembu lawo okuvala ubuso okuthiwa ngama-mask. Ungathi amapholisa ayabe ehlukuluza abantu kumbe esenza lokho akathi yikulondoloza umthetho ukuthi kungabe lenkuthazo yokuthi abantu bevukele uhulumeni.
Mamhlanga ama-masks lawa ayebhalwe ZANU-PF must go. Mina ngivele ngigqoka lawo ma-maski every day lapho engihamba khona, ngitsho nje la kuma roadblock awo amaphoyisa ake mbone ngiwagqokile lawo ma-maski. Njengoba nje kuyafana kube lezikhathi lapho engiyake ngigqoke khona ama-t-shirts abe bhalwe Nelson Chamisa for President kumbe amakepesi abhalwe Chamisa for President. Amboni lutho olubi ngalokho engiyabe ngikwenzile. Njalo kumbe ukuthi nginike umuntu kumbe ngihambe nganika abantu abanengi abe abezanu PF bake begqoke ama t-shirts kumbe amanye ama material abhalwe khona ukuthi khona MDC ngabathengisi, ama sanctions must go, kuvunyelwe i democratic society sokungani umuntu wonke sokufuze ecabange ngendlela yezanu PF. You know izanu PF kaso Zimbabwe, izanu PF ngumhlangano nje wabantu abalutshwana othina masa labo mnangagwa labanye nje abalutshwana. Akufuzanga thina abanye besibambe ngamandla ukuthi khona sikholwe kulokho abakukholelwayo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edalele parliamente njalo engwebandla le MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lilandule imbiko ethi lisebenzelana lezanu PF. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ugatsha lwezokhetho lwezekhe lwazise ngeviki edluleyo ukuba leli bandla lizakhetha amalunga alo ukuthi athathe izikhundla ezatshiywa ngamalunga ebandla le-MDC Alliance axotshwa libandla le-MDCT edale. Abakhethiweyo ukuya edale lephalamende babalisa unkosazana Khuphe ngokwakhe labanye abalichumilane abaza kuba ngamalunga esenate ledale lephalamende. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uzokwazi ukuthi iPR lesenate ngama positions afilwa yiparty ngoba ivotelwe ngabantu. So angazi ke mawuthi abantu abasivotela ngokuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelwa ngaba sikwazi ukuthola la ama spaces la sekhona. Lezi zikhewe sezivulekile nje zivulekwa ngoba livoti iparty yethu elitholileyo ebantwini. So haya kulona iqiniso ukuthi asivotelwa ngabantu. Ngaba basivotela ngaphela ngabe asina positions okumele sizifile.
Bakhona abathi bona ibandla lenu lingani likuhlangothi lwezanu PF ngoba alizwakali licothoza okuyabe kwenzakele okufana locuku kumbe kwephulwa kwelungelo likaZulu. Lithini lina ngalokho?
Ngokunye ongasoqiniso khona lokho umsakazi ngeFriday ngenze interview neOpen Parli ngizokuthumela yona manje. Sikhuluma ngamalungelo abantu ukuthi hayi akumelanga ukuthi abhekelwe phansi. Manje ngenze interview neyinye i-station, station ngikhuluma ngamabishop ukuthi amabishop ayekwe phansi angasukelwa nokuthi nencwadi ebhalwe yi-government le yaphuma ibhalwe ngumama uMonica Mtsafa ekhulumela igovernment ukuthi incwadi embi kakhulu. Igovernment itshela abantu bemadebheleland ukuthi they must just go and jump in a lake ukuthi akukho umbuso ongabhala ubhale ngaleyo ndlela ubhalela abantu ngempela abantu ababhekiweyo. So hayi sibuhlungu and besingakukhangelelanga ukuthi ngo-2020 government ngaba lesibindi sokuthi ibhale incwadi enjalo itshela abantu bemathepheleland ukuthi abahambiweyo ukufa.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Standard lithi kwaba lokuphikisana phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhethe bani oza kuba ngumphathintambo wezempilakahle. Okubangela ukuthi uMnangagwa akhalale ukukhetha wathi kazithathele lesi sikhundla uChiwenga. Iphephandaba le-Chronicle lithi umahluli wakobulawayo umnumzana Thompson Mabhikwa usecele ukungahluli udaba lwecala lokweba igolide elalisetheswa igqweda umnumzana Admire Rubaya. URubaya ufuna ukuhlawulwa imali nguMabhikwa esithi wabotshwa wavalelwa ejele leKami ngomnyaka odluleyo yena engelacala. Yesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge WhatsApp.
salibonani njani uma lo welcome Dube uphuma echolojo komali mina badala ngikhala ngendaba yelizwe langiloke ngikhala ngalo into ivele thina ngeke zabe lesabelo emandebe emashoneni ngoba ilizwe ngelamandebe elamashona so sithi amashona vele ayikho thina into esizayenza khulume futhi ukhona ubhuti othi thina sihleli egoli sifuna ukuyalungisela siyalungiselwa ngubani aluba kuya ngaye uRamaphosa kade ngasixotsha sonke isihambi siye khonani ekhaya asazi yena kumbulawo amandla okulungisa ngoba thina amandla asilawo angeke sibe lawo vele ngoba ma uthi uyabona uyafaka umbono uyafa uthi uyakhuluma lokhu uyafa baningi abanye abafowethu asebefile abanye abasemajeni ngendaba kamnangagwa lebandla lalo so inzima le ndaba inzima kakhulu thina mandebele asila kwethu
Sanibonani, sanibonani bantu bakhitheli njani ngezindawo ngezindawo.
Ya, lo mnangagwa lo wayecabanga ukuthi upresident ipapa lombhida lo owathi abantu bedle wona. President ufuna umuntu ofundileyo. Angeke ukuze ngopresident ungazi u-alo ilo u. Ungakwazi u-one minus two. Ungakwazi ukuvuka ugijima umuntu upresident usizwa ukuthi upresident ungenele ukutshontsha. Ungenele ukubulala abantu. Manje kuyacaca manje. Ama-election aziveza manje. I-ZANU-PF ivele iveza ubani ukuthi abazange bevotele ngabantu laba bantu labo laba kusala abantu abafunayo labo abantu bayabazonda abantu bezanu-PF angeke uvotele amasela la akula umuntu ongavotela abantu ababulala abantu akula umuntu ongavotela abantu abathumba abantu akula umuntu ongavotela umuntu osarep umfazi ngesikhathi lesi caca sobala vele ukuthi akula umuntu abavotelayo ama-election and kuvele kusemehlweni kabantu bani angeke ukuthi wavotelwa ngabantu uzibulala uthumba abantu ebusuku akula muntu wabavotela abantu bezanu-PF labo kati vele obavotelayo mbani manje sebesithi 23 bazowina ama-election bantu bakhe ukuthi vusana amehlo iZANU-PF kungena muntu ozoyivotela loba bengabuya lo mumbu wabo bolileyo lamabelo ababolileyo yekelani lingathathi loba lingathatha lidle iZANU-PF lingayivoteli
Salibona ndabasakazi be-Studio 7 linjani ke injani impilo yakwenu hayibo siyalibonga ngalo msebenzi lophetheyo Hayi ngiyabongeka kakhulu ngonibana mara eh hola inkinga labona ingxaki ekhona emhlabeni eZimbabwe eh kunzima bafethi ngonibana lizuzela lani ingxoko eziphuma ebantwini nanku nje labo Job Sikhala sebethe badotsha nanku omunye la esethe wadotshe emzini wakhe ngumuntu omileyo kungaziwa lokuthi kuyenzakalani eh asazike jobani iu le oiu yakhona layona sadike sisayilindile njengamazimbabweni ukuthi heyi andibana nje bethi besukume bebonisana lo mbuso okhona kule lizwe lezimbabwe em asazike bafethi mara labona ukuthi eyi indaba ezenzakala nampa nje labona abamajele abagcina amajele nampo baphonga ukukhuluma intando yabo bathi bona eyi nanku-ke umuntu waphuza ukubuya bathi emanketane wahamba la manketane ezandleni ayenyaweni bethi bebuzwa bathi ayibo amakhikade ayaliukhwinuleka bathi sekondithe eyi kodwa eyi uphuzile ukuye khothe kodwa umlando yokuthi izivalo kade ziyalukuvuleka mara nikubhekile iqinisa anitabona ukuthi yikudelela vele bazitshela ukuthi hayi vele ithe siziphethenda kulo ngasidonzenda kulo ngasiqamula so far asazibafethi manithi nje lithuthumeze laba isadiki uRamaphosa nje ethe ngathi uyaphuthuma mara siyazi ukuthi ayeyikho lenye into angayikhuluma uRamaphosa onibana mayebona umntu ebhekile ukuthi yini into eyenzakala eZimbabwe bafethi asiboni ukuthi uRamaphosa engakhona ukuvula umlomo ukukhuluma intando yakhe kumbe ukukhuluma okumele kulungisiswe eZimbabwe mara siyazi ukuthi yazi kulezigebengu mara asazi ukuthi bazovelapha bangasikhulula kimini umfokanyamba foka mtunzi ufoka bula matambo ngiphuma phansi komfundi khwekhwe komaphumula ngase gweru
yebo yebo Studio 7 omuhle nayo indaba yami namhle ngiphezu kwayo indaba ye-COVID-19 le yokuthi abantu uma befika eZimbabwe besuka kwamanye amazwe bafaka ukuquarantine why ma efika umuntu evela samu engahle echekwe maye ngabanjwanga ahlezile emzini wakhe maye banjwe ehlasiwe esibhedlele lokuyabuthelela abantu ababegula labangaguliwe buthelela wandawo kusani khonoku umkhuhlane ungaphela khona lapho ngolokho beyesandiza umkhuhlane besiya phambili uhulumende maye bona sibe ecabanga kahle kahle ubona kurayithini khona okwenzakalayo abafike kahle kumbe ayebhoda ayebamela khona acheck-a abantu bephume bezihambile lapho abachekhwa khona abachekhwa abantu nge-same day khonapho efike ehle chekhwe ehleaza kathulani kalalutho ahlaphuma zihambile emzini ayikhona ukupakwa bepakwe bepakwe bezethelelana imikhuhlane be-one dawo ma bebaleka angeke basole mina ngithi ba-right ma bephuma bebaleka ungahlala wena ukwazi ukuthi mandlela sondlala impathi kwenkinga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamayezi amabili awezulu lesiphepho alubhekise esigabeni se-Gulf of Mexico. Elinye yezi elithiwa Tropical Storm Laura selichiye libulele abantu abahlanu elizweni le-Haiti lalubhekisa kwele-Melika. Elinye yezi elithiwa Hurricane Marco. Ama-hurricane omabili akhangelelwe ukutshaya ele-Melika lamuhla kumbe kusasa. Amazwe awumhlubulo ezansi ye-Afrika yiwo akhangelelwe ukuncedisa ele-Mozambique ukuthi lilwisane lodubo lwabahlamungi besimoslem abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abambalwa kulelo lizwe. Eke sikhangele esivela ngapha kwele-Melika ngamafitshane. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans we-Republican National Convention uqala lamuhla. Lo mhlangano obumele wenziwe edolobheni le-Charlotte e-North Carolina kodwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus uzenziwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini lakumabonakude. Lamuhla ebusuku ekuvulweni kwalomhlangano izikhulumele ezizaba khona zibalisa indodana ka-Trump uDonald Trump Jr. lezinye iziphathamandla zaleli bandla. Ngeviki edluleyo ibandla le-Democratic Party belilomhlangano walo ofanayo kodwa kulezikhulumeli nezigoqela iziphathamandla zebandla lama-Republicans. Akukakhulunywa ukuthi emhlanganweni waleviki kuleziphathamandla zebandla lama-Democrats ezizakhuluma zisekela uMongameli Trump na njengalokhu okwenziwa ngeviki edluleyo kukhuluma abe-Republican Party besithi basekela uMnumzana Joe Biden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Virginia uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sesizwile kancane masilalela uTrump ekhuluma eTwitter ukuthi yena uzozama ukuthi ayenze kanjani ukuthi eyama-Republican i-convention i-RNC Republican National Convention ukuthi yona uzoyenza kanjani. Okunye simzwe kutsho esola ama-Democrats ukuthi ama-speech abo amanye amaningi akhona ebe-recordiwe, pre-recorded, and therefore yena kusho ukuthi uzozama ukuthi awakhe awenze abe-live. Kunzima kakhulu ukukwenza lokho ngesikhathi se-COVID unless ma kuwukuthi uzimisele ukuthi aphule ama-recommendations anikezwa i-CDC ayiwona akhuluma ngokuthi ungaba labantu abayingaki. So angiboni ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi kuphumelele, but masilandela umqondo wakhe masisizwa ama-comments awenzayo ku-Twitter lakuma-interview sibona ungathi uzozama ukuthi yena azame ukwenza into eziningi zibe live. Sizwile futhi njalo ukuthi kuthiwa yena esakhe i-speech uzosinika e-White House okuyinto engakazi yenziwe any incumbent, any sitting president. Asikaze sizwe sitting president esebenzisa i-White House. I-White House ngelizwe lonke ingeka president whether uli Democrat uli Republican.
Asebe cubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama-Democrats bathi bona kukhanya uMnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla atshiyeneyo afana lelama Republicans lalo. Ubona njani isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden? Kuzaba lo mehluko na?
Isimo sika Trump masiqathanisa lesika Biden sivele position e-wrong kakhulu, ngoba into ezikhonjiswe nguBiden ku-convention yakhe ngezokuhluleka ukulida, ukuba le-leadership esikubonile ku-Trump, especially indaba zokuvimbela igciwane leli ele-COVID-19 ukuthi li-spread. Sibonile ukuthi hhayi esikhathini esiningi uTrump uhlulekile ngoba one, akafuni ukusebenzisa i-science, two, uvele ngumuntu nje ovela akhulume akucabangayo angazange aqala ku-fact check or approve ukuthi into yakhona scientifically yinto engasebenza. Kufana lokuthi atshela abantu ukuthi hhayi lingafaka i-bleach emzimbeni yenu, ngoba i-bleach isibonakale into esebenzayo ukuthi iqedele igciwane leli. Izinto azikhulume ku-national TV lezi.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha edolobheni le-Virginia kwele Melika.
Hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
We are good lapha.
Come on, yakhanda nomthimba makha lapha lekila ngani ukhethe ikhulu nomuntu yona. Come on, yakhanda nomthimba makha lapha lekila ngani ukhethe ikhulu nomuntu yona. Nazo lokuthi besisho ke moya qalalana lapha nisefumule.
Ngiyacela hawu
Labo ke ngabahlabeleli abambalwa abazithi bona zimmaskandi behlabela ingoma ethiwa COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikhala Jacob Ngarivume lo Hopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla lezano PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.